Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpalakazi 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo ngasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayadlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi i-democracy kayikho vele kuzalo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubesele minyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Ubesele sikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obesele sikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje. Sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni. Lezi zalona zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi. Lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Ubexoxa neStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe esibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umobhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabanengi besithi kufanele inhlanganiso yeZEC kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asinelisanga ukukhuluma lezek ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli somanyano wenhlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers lawa mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emantha ko nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanye ngama-coalition members ethu. Hhayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisa ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions ize-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezokuthi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana lezek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo north, south, Bulawayo bangaki. Njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibona ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki. Lathi sibe le ndlela yokuverifya kuseyaphambili sesifundile khona lapho kuseyaphambili sebe siverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaka abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye, thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besicalculator lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise uku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhla ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for a whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka. Njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki nje i-province emath not kulabantu abangaki kulase-math south. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga we-Studio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intethela izindaba ye-Studio 7 u-Esther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngiliyouth eZANU-PF esigabeni kurayithi. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadingi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Max Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days. Besisithethi lilizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu. Kodwa eyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-IMDC ama-councillors ethu ya-MDC angaba lama-proposals awe-development aya-crashwa. So end of the day's time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni ukuhuga abatha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Womunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I ain't gonna get a taste and I think you can capsule. I lama getting it.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Jamisa. Into ezenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment, sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzi ama-election azayisikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona, labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba zanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni, yazi wonke sebehlekile ukuthi bamele thine sikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarar. Isasa kwami ngilikhangele lamaparty wonke akhona la, angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyiyouth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimana Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonana ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Goleski, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane othi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unombhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
ukuhamba kuhle kakhulu asizwanga udla udla ubunenye obungayindlakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitical levity it's all about power omunye umuntu angagcina eseyifuna ipower at whatever cost and whatever means kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezanipho futhi nami bawethu umsebenzi wobuhle kungela udla udla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalapha into enjalo ziyatholakala mthembu kodwa okusalayo the overall picture is that iZANU-PF carried the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo
yebo Babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho olunje
sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakala independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusoze kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangabalelo ukuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithe kona mina ngibongela ukubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma idemocracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke isiya phambili so asofiye esingayifaka siyilinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections sikuhamba sesisebenzisa yini okuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears kodwa ke njengoba ngithilo awusoze uswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuhle
ye Ncube nantokudaba khonapo
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfo wabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana ukuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kuthi uthi sensuthi wena usulambile yikho kubangwa khonoko nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Choma nakumbuso
akulanto endo ototha ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa nguchairman ngoba ngusekretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zuzu phakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncube kumele lawo ukufika kupoint lokuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu bahlukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abe layo ungabona ungelayo yona le instinct
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uye gamula izigodo uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho umangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshwe emfuna kuyaludla yilo ukuthi lona lolo luhluphayo
but kono kwani kona yezi yafika so as ubona mama besuma bekuhlabelela so as uza ihlabu zakhe yiko yilo lujula ngona lana plan ngoba akulokunye akulamba nto yabo phi imali ngiyabona hayi ulujula lo lana nje ukuthi kona ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalela zana PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umoyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede njalo ngitsho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka ka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke lawo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenze eZipa wazi imali bayayithatha. UGumede azange abe la imoto enhle. But umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakuba nelunga lephalamende melendawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okunyenziwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma ngisebisoma usala inhlanyelo. Inhlanyelo leyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Yinto esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyakhipha ama-flowers anjengakaZede. Yinto esiyifunayo.
ULawrence Phiri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Kubuhlungu sibili because ama-qualities lawa leadership ngama-gifts bakithi, you know, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi i-gift yakhe yokusebenza labantu uku-understand abantu, i-humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble and always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayegoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi ku-gathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here, bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni, and ube kupublic ukhululekile, ulale ubuthongo obuzothileyo.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi yebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe yiziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela oncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu.